into eqakathekileyo lapha ukuthi abantu abaningi sebefile and akula movement on both sides ukuthi babone ukuthi ubani onganqoba or kule way forward. So ngathi akuyi-stalemate nje ukuthi i-Ukraine layo ibibambe insimbi okumangalisayo yaqethula i-Russia until now. So i-Russia, i-economy ye-Russia ngathi ayisingeni enkingeni. So kathesi kumele kube le nkulumo zokuthi bawelelane, bahlale phansi bonke ngoba abantu aba-related anyway, ngama-cousins bona laba bantu. So ukuchana kwabo, hey, besokuku-serious ngoba besokungenisa amazwe amaningi. But okuncedileyo ukuthi kathesi i-Russia layo ayisoze yaqala amanye amazwe in Europe ngoba bathatha izikhali zona lezo bahamba ba-experimental lazo and they've done a lot of damage to the Russians.
Umsekeli kamongameli Trump, uJD Vance, ukhangelelwe ukuhlangana lomkhokeli wakwele Ukraine, umongameli Zelensky, ngolwesihlanu. Ubona bekhulumisana njani?
Ukuhamba kwakhe in Europe, I think, is the first signal ukuthi ngantu asokuzaba lokukhulumelana and kube le peace talks ukuthi bahlalisane phansi i-Russia le-Ukraine, impi le ike ime. Siyakwazi ukuthi umnumzana Putin laye ngantu kathesi he is also tired of the war ngoba abantwana abaningi they've lost their lives in Russia and le-Ukraine. And it doesn't do them any good, whether economically or physically. So konapo kumele kube le peace talks.
Kuyini kahle kahle amazwe la okumele akwenze okungawasuthisa kukhokhelele ekupheleni kwalimpi? Sithi i-Ukraine, kuyini kahle kahle emele ikuthembise ele Russia? Layo i-Russia kuyini engakwenza okungasuthisa i-Ukraine kube lokuvumelana?
I think into ezenzakala is ukuthi i-Ukraine ngizwe ngathiwa isi-consider layo ukuthi inike i-Russia amanye ama-lands ngathiwa abe disputed ekuqaleni ngoba i-Ukraine layo isiqine nko in terms of weapons, aircraft, ama-jet fighters, lani. So labo bengazimelela as a country to fight. And uTrump, despite ukuthembisa akwenza khona kuPutin laphana ukuthi wayezaqeda le mpi in 24 hours, yena ngantu obesekhuluma ukuthi uPutin kumele abuye le solution, otherwise bezamfakela amanye ama-sanctions. So I umnumzana Trump ngathi akhuluma with both sides of his mouth but awukwazi ukuthi abe kufuna ikuyini. But at the end of the day, kuqakathekile ukuthi kube le peace e-Ukraine.